Soko isika disenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 16 kuMabasa 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Zosile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse. Kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo abantu abagulayo abalama BP ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Yinye izinto esihlukumezayo le.
Amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo. Amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo weRumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo loqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngoNhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamuka eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961. Laba kule basila bolomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1550. EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa laye kuqhamuka kubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-independence day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. I-independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugurawondi kwatshengisa ukuthi i-freedom ilutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalela inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrator. Ukudemonstrator is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state and vele khonapho kade bona besithi state lay is driven by political party hayi khona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zizangelwa izijezo zomnotho.
Ye, uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje izwekazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo abantu kumele behlale bengahlukunyezwa kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lo independence eZimbabwe lonyaka lunazwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuza kwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dala mhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengestata ovengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebeyi. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda noBusi Moyo nabomnumzana Chinos Nkomo Mongameli Mlotshwa Akim Ndebele Welcome Moyo Maxwell Nkomo Nkosinathi Ncube Lolevison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekami. Amaloya ethu ayehambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibay kuze kube lanamhlanje abakaphiwa idate eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngeyinye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe le ndawo eziseduze le Red Cross Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki ecourt njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena ecourt. So insuku eziningi vele siyaliswa khona ukungena ecourt and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasake ngebandla leMthwakazi Republic Party
sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale. Hayi, amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izahluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizi ukukhathala vele ngasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapho eMathebeleland kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government aseMathebeleland wonke kunye lasemikhenzi
lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo usenjalo umphathi ntambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalela ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluze amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa ubephendula umbuzo kamnumzana Anile Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazinkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli besedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGoqrawundi. Ngokugwalo olwethulwe namhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo, ezempilakahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yi-Goqrawundi eMathebeleland le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende yena useke waluphatha udaba lwe-Midlands eMathebeleland wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalela ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into eyenzakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi khona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi khona abantu abaningi bayazi ukuthi khona yiso isimo esilaso. Silodubo kakhulu khulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi khona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi khona bayadlula khona lapho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ama-reserve sibili ungahamba uyathola ukuthi khona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba. Kodwa abasebenza ehofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa ama birth certificates lezithupha olwe mobile registration. live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo okumelana le COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitiji sabeng company ye FedEx edolobheni le Indianapolis esigabeni se Indiana kwele Melika. Umqondiso wenkampani elungisa imithi yama vaccines eye Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana yibulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko kahulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House. Emhlanganweni wakhe wakuqala le nkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. I-commission ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Ino ulakho unqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhenkosi Masimke Ndlovu from ePhumuza esigabeni seFlagship. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalela beStudio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi weStudio 7 ezachitha sibanda. Asiphe ithuba lokuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business not in full, but as I'm going, over my councillors, they haven't given the opportunity as to them going. Then if I want at the time when I say we are going to hotel, must come now our figures, even the councillor, as Sally Labo, got chasing the Slama Bridges, Sakayo, Council Society, now, Siakiris Kose Pumuza State, Minister reporter, Bongalabo MP reporter, and we hate, but we have also born up, but all the issues that are was us to have to have it to Nava Sukola, Abashagalana, the Pandira, Sans Rufila, the source of Sansa. Uthiwa yiphuta phumuza development association yase-South Africa besinceda thina siyathenga singena yi-labour saphinda futhi sakha ama-bridges tuzanomanehal sisisosela futhi ukhethe testamente saphinda sazidoletela futhi i-bridge ngu-businessman uvuka uDennis Fanda saliyakha futhi lezi labour bona ezi government azasibonela ukuthi wabalenzayo but comes to uma-levis bafuna ukudrina imali kithi sibhata ama-levis even enkomeni silendwangu uhlupho
umkhwelethi moyo wephumuza sawuthi sisebhuko kodandamjena hhayi izulu belinile kodwa pho kwezinye indawo hhayi silimele inyawo ukuthi hhayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga kwamumbu so indlala yena ekayiphiyayo sozikhelizabe lokhu ikhoyo iqhubeki siya phambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu yinyawo ukuthi manje pho hhayi kayisakhulukelanga ukuphumelela njengeminyakeni kungukukhangela nje amahlanga wodwa nje hhayi amadlelo thina endaweni ephumuza amadlelo bekhona njengezulini nethile hhayi kani kukhona mpela so inkinga ethuphayo nje kungathi umkhuhlane athola inkomo kwesikhathi siqhula zishaya umkhuhlane but sesesithenga imithi yakhona.
Wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi sikhangele kuwe phela njengosobhuku nabo ukuthi-ke bazathiwani njaleyo zabathini abantu ka
kungena sela kwa sikhangele ugovernment dayi ngafaka izandla esincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esiweni ayibesakhona mede nxa ingase sibalekela khatshana nyana
ukunatha yona njani
ukunatha hayi ngekho ke manje abantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithole nzima ngamazi sinatha emfuleni emangweni omude ongahamba mede 1 hour siyakhona ekule uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi ngizazama ukuncedisa kodwa kakayo lapho ncedise khona.
ngithi ukhuluma lo Joshua Dhongwa namo ukhumusa South. Lapha silo sihluphore lwamanzi kakhulu, amanzi asihluphayo atholakala masla madamu asila migodi nenyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu ndofayindova silaso sendwangu kakhulu. Hayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizixoshe kanjani.
Amabele
hayi silimile kodwa hayi siwo amaizulubelikhona linenganyana kodwa sesuke labaleka nje obona kukuthi esikwenze komile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Chisasibanda we-Studio 7. Kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulo mdlalo weminyaka eyithoba minwembili elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawula lumdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqesha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak engumqeqeshi weqembu lesizwe.
Khathesi sengisala sengile nsolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalwana weCricket World Cup qualifier esadliwa iUAE ikhona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa West Africa sakhutha ukuthi siye ku World Cup ke kwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemgudlalo wecricket bawu accept. Njalo nxa sophuma indaba ezinje so sokushiya kule mbuzo eminingi ukubana ke sadliwa ngempela kumbe kwakulokunye okwayenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyi isikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silungisisa ngapi.
Incwadi elotshwe ngabe ICC ithi amacala amahlanu ebesethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo, ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni, ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe eSport and Recreation Commission ikuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak akayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band, yena ke odabuka eNkayi. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengoye rumba. Namhlanje sethele komnyama obambile eNkayi siphethe wona lo umculo aziche
uSifundo lo nalelo
ilizwe lami uSifundo Nkala ngiphuma eNkayi eGwama. Ngisuke eNkayi eGwama ngaza lapha koBulawayo. Ngithe ngifika lapha koBulawayo vele bengine talent lokucula, ngaqalisa ukucula olomosi ndobo 3 years ngicula okumanje i-album leli lami lokuqala.
Ufundo usebenzela abaculi abaningi bomdumo werumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndoks Junior, ngahamba kibo Magwaza, la kuhamba ngigidi, Mlambozi ngihamba ngigidi. So kwanithunuka kakhulu ngafunda ngazokuba lonkinga umfo wethu waselupane nguye owandithuneka kakhulu wathi mfo wethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathe sesiba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazwi amahle super Sunday. I-album lami lokuqala libhale imazwi amahle Super Sound Band. Ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohane 14, uthando, isiphiwo sami, bazali bami, imali. Okwangenza ngakhetha irumba ukuthi umculo lo vele ithalentile lizukela lo phansi from ekhaya ngigida kakhulu. So lokuphupha izingoma. So igama lelithi imazwi amahle Super Sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke iband.
Super Sound Band.
Okwamanje ngathethi ingoma zami zikhona angikavi le company engangcedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or kuyamfonela ku number
8-0-7-1-6-8-4-0-0-24. Kwajizelo mazwi amahle Super Sound Band Musifundo Nkala lo kutshelo woza Friday asikokotheni sijabulene ngomculo wakhe. Razone mnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Bar.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyonale inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangange khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.